Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 22 Mfufu 2016 igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes ithi kayisoze yenze lumsebenzi.
Ngaba lezizathu ezithathu engibonayo. Oqala ukuthi engxenye kwesaba ukuthi zengasola i-business ngoba i-reputation yabo siyabe isekile.
Lamhlanje silengxoxo lo wayengumsekeli kamongameli webandla le People's Democratic Party umnumzana Sam Siphepha-Nkomo ngokusuka kwakhe kuleli bandla esiya kwele Zimbabwe People First.
Kule mutho esindebeleni othi siya kwakhiwe, but engingakutsho kuphela ukuthi umhlangano wethu owePDP awuyindawo lokugoda nje ndawonye.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba iziphathelane labesifazane silengxoxo lonkosikazi Sithembile Mlotshwa ungusenator. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes eyeGiesecke and Devrient ibikwa ingasawenzi lomsebenzi. Iphephandaba lethe Zimbabwe Independent lithi inkampani le ithi ukungacaci kwesikwelede esithiwa saphiwa ele Zimbabwe libhanga le-Afrexim yiko osekubangele ukuthi ingenzi lomsebenzi. Uhulumende ubethe imali yama-bond notes izaqala ukusebenza ekupheleni kwenyanga yonale, kodwa akusacaci ukuthi izaqala nini ngoba sokuleminye njalo imbiko ethi imali le ilakho ukuqala ukusebenza ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera. Saqala ngokumbuza ukuthi kungaba kubangelwe yini ukuthi inkampani le ingadindi ama-bond notes.
Kanye njengami ikhampani yangikhona isafuna ukuthi idinde imali, kodwa azikabi kwazi ukuthi kuyini owenze ukuthi ikhampani le iyale ukudinde imali. Kungaba lezi zathu ezithathu engizibonayo. Oqala ukuthi engxenye kwesaba ukuthi zengasola i-business ngoba i-reputation yabo iyabe isekile. Okwesibili ukuthi bayabengabi leqiniso ukuthi izimali ezikhona e-African Bank ezithiwo i-Reserve Bank of Zimbabwe ziyazikhona. Okwesithathu ukuthi bayabevumelane ukuthi babhadale imali bengayi uhulumende waseZimbabwe ehluleyo uyibhadala imali leyo. Yizo izizathu ezithathu ezibona ukuthi kungani besala ukuthi baphilise imali.
Kanti khona vele ukuthi imali ize idindwe phandle kwelizwe kuhamba njani, ngoba siyazi ukuthi elizweni ikhona emthina yokudinda imali.
Bebezama ukuthi kube le transparency labo bezama ukuthi ba-build trust kuma-customers lapha eZimbabwe, ngoba uyakwazi ukuthi ama-customers amaningi aseZimbabwe lapha bayesaba ukuthi ukudinda wemali ukuza
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti umnumzana Sam Siphepha-Nkomo oxexebuke waya kubandla leZimbabwe People First ekhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru uthi usuke ebandleni le PDP ngoba lingayiphambili. kesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana siphepha nkomo.
Kule mutsho esindebeleni othi siya kwakhiwe, but engingakutsho kuphela ukuthi umhlangano wethu owePDP awuyindawo lokugoda nje ndawonye, lanxa singabantu esilama ideas amahle okungala implementation. Yikho ke ngakutsho.
Ye, kuliqiniso yini ukuthi lapho eselikhona eZimbabwe People First selingumsekeli kamongameli?
Hhayi, akusoqiniso lokho. Akusoqiniso lokho, kuhambelana lokuthi ababe propagator lokho babese nabona ngithenjiswe kuba ngumsekeli kamongameli. Now iCongress ayikabi khona, njalo angiboni umongameli esenza njengezano uhambe disha out izikhundla. Ngibona ngani uma umongameli elamandla okudisha up izikhundla anginike athi ngingu-vice president, usukwana ningasavumelani laye, kuthi ukuthi phela engangixotsha. So angikholi ukuthi kunjalo ukuthi ngithenjiswe lokho lokuthi ngiza yikho engikho khona kathesi. Ngi-ordinary member ye-ZIMPF, nxa ngizaba le deployment iza kwenziwa ngabantu.
Nxa kungabanga le deployment ke lizayala lilokhu lilunga elingelasikhundla?
Kunjalo Chris, ngoba akutsho ukuthi nxa ningalasikhundla angeke ngaplaya irole yami epartini. Ngingayiplaya leyo role, kodwa ke ngiyakwazi mina ukuthi for proper organization kuza kwenzakala ukuthi ngibe deployed.
Hallo ke ngumnumzana Semsiphepha Nkomo, oyingumsekeli kamongameli webandla le-PDP kodwa osekubandla leZimbabwe People First, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo siphinde saxoxa lesiphathamandla se-People's Democratic Party, i-PDP, umnumzana Edwin Ndlovu, ukuze sizwe ukuthi bazadinga njani ozathatha isikhundla sikamnumzana Semsiphepha Nkomo.
Kukhanya ke ama-province amaningi asihlala phansi azama ukuthi akhangele abone ukuthi lezi zitete zingafilwa ngakubani. Kodwa kuvunyelene kakhulu njengeBulawayo province ukuthi-ke lezo zikhece kazivalwe masinya. Kula mabizo nje amaningi abantu engike ngiwaqambe, kodwa-ke sifisa izikhece zangikhona zivalwe masinya. Lapho kuhambe kukhona abantu-ke abavela ngapha emhlubulweni wamaNdebeleni sizabareplace-a ngabantu bakhona ngapha njalo emhlubulweni nalowo emaNdebeleni. Kodwa-ke abantu-ke ama-structures bakhululekile nje ukuthi kambe bangapropose ukuthi kombani bese sirecommenda-ke ku-management committee-ke ukuthi i-appointe bona labo bantu bathathe lezo ndawo.
Baningi kakhulu yini asebesukile ebandleni?
Bakhona nje kakhulu umsekeli kamongameli uSipho nguyophumayo, lo msekeli kaGcinisihlalo owathi Silanda, lo msekeli kanobhala jikelele uMathuthu laye waphuma. So bona bobathathu-ke yibe sibakhangeleleke ukuthi sibareplace. Bese sikhangela le Martin North, kungaba la mamemba-ke akuprovinsi amabili amathathu ahamba lo Sipho-ke labo sizathi ukuthi sibareplace-ke. Kodwa lokho kuzenziwa istructure seMatabeleland North.
Manje nxa lizakhetha ngamaprovinsi, amanye amaprovinsi lawo ayabe engakhethanga azakuthatha njani khona?
Direct replacement kusiya ngokuthi umuntu uphuma kukusiphi isigaba. Ngoba ngizakhangela for example iprovinsi yeChitungwiza ayingeke ibekwazi ngapha eMatabeleland ukuthi mhlawumbe umuntu esingafuna asikeleke umongameli ubidi ngubani. Thina yinto esikwaziyo ngoba abantu esisebenza labo esihlala labo njalo esikwaziyo le capacity yabo nomcabango wabo ukuthi bacabanga njani. Yikho-ke kuqakathekile-ke ukuthi thina-ke ngapha nxa ukuphume umuntu ngapha kube yithi esihlala phansi sikhangele nje amagama bese sirecommenda-ke ku-management committee ukuthi appointa-ke sisebenzisa ama-recommendations ke.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, sixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Imbiko esanda kuyithola itshengisa ukubana abangathatha isikhundla sikamnumzana Semsiphepha Nkomo babalisa umnumzana Patrick Thabamoyo owayengumeya wakobulawayo, kube lo mnumzana George Mkhwananzi ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo Professor Philani Moyo onguyi-National Executive Member, lo mnumzana Kucaca Phulu owayengu-Provincial Chairman, kubalise njalo lo Sikhumbuzo Ndiweni lo pastor Dumiso Machazi bese kusiba lo mnumzana Mqondobanzi Magonya
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Inkomo. Namhla siphatha udaba lokusilela kwababalisi ezikolo zemaphandleni njalo sixoxale siphatha amandla senhlanganiso ye-Rural Community Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Lupa heka nganani lolu daba ikakhulu eMathabeleland North lapho okhona.
Yeah, izikolo ezinengi kuhlangothi lweMathabeleland North luyasilela kakhulu ababalisi ikakhulu lonyaka ngemva kokuthi uhulumende efake umgoqo ukuthi akasazukuqhatha ezinye izisebenzi okuthiwa yi-employment freeze. Izikolo eziningi kazila ababalisi ikakhulu ezema-primaries ezibe lohlupho olukhulu kakhulu ofumana ukuthi mhlawumbe esikolo okumele kube laba ababalisi abayisikhombisa ufika kulababalisi ababili awuzathatha amabanga wonke kusukisela kubanga lokuqala mhlawumbe kuze kuyefika kubanga lesikhombisa ugrade 7. Esikunanzelelayo kumbe ukuthi abadala bakuthoya ukuthi amaklasi lawa akade ebhala ama-examinations elizwe ama-public exams alakho ukuthi angenzi kahle ngemva kokuthi kokusilela kwalaba babalisi okuzwisa ubuhlungu kakhulu abadala ukuthi lokhu kwenzeka kugcwele ababalisi abavela emakolitini abagcwele ezitaladeni bengaqhathwa kodwa kulokusilela kwakhona kwababalisi khonoko njalo futhi lokho kulakho ukuthi ikakhulu nxa sikhangele eMathabeleland North ebivele ingenzi kuhle kuma-public examinations kumhloliso yelizwe ehlala isiba sengalaneni izikhathi zonke ukuthi lo nyaka kungaba wesi kungaba lempumela embi kakhulu kakhulukazi okwedlula eminye iminyaka.
Udaba lwababalisi abafundisa eMandebeleni kodwa bengeneliso ukukhuluma indima ezikhulunywa kulumango ludaba olusasegudwini na?
Ludaba olusegudwini kakhulu yikho ngithile ukuthi lokhu kuswelakala kwababalisi kathesi kungezelela phezu kwenhlupho ezivele zikhona ezikolo zeMathabeleland North ekade zibangela ukuthi abantwana bengenzi kuhle bafeyile. Okubangela khona lokhu ukuthi abantwana abanengi kakhulu ezikolo zeprimary bafundiswa ngababalisi abangaziyo uyindimi kumbe into ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Ofumana ukuthi umuntu ongazi isiTonga ujikelwe kuyafundisa eBhinga, ongazi isiNdebele ujikelwe kuyafundisa eLupane kumbe eNkayi eTsholotho lapho okukhulunywa khona lolo limi. Konke khona lokhu kubangela ukuthi abantwana bangaze baphumelele. Udaba lokho lisegudwini olubuyelwa nge zelelwa ukuthi ababalisi basilele njalo ngoba lonolu daba lwababalisi abangakhulumi indimi ezikhulunywa kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo yilo obelubangela kakhulu ukungaphumeleli kwabantwana la.
Ezikolo zesekendari lunganeno yini lolu daba?
Ezikolo zesekendari lukhona kodwa siyabuye siziduduze ngokuthi izifundo eziningi ezikolo zesecondary zifundiswa ngesikhiwa yikho singani siyaziduduza ngakho ukuthi siyabe sesikhangelela ukuthi abantwana bakubanga lesecondary bayabe sebezwisisa izifundo ulimi lwesingisi isikhiwa kodwa lakho kuluhlupho ngithe sikucubungula kabanzi ngokubalwa kulamanye kwezinye izinto umntwana ayabe efuna ukuthi achazelwe kuhle ngolimi lukanina kumbe ungabe yisayensi kumbe ungaba yimethi kumbe ungabe yisiphi isifundo kulalapho kudingakala khona ukuthi umntwana achazelwe ngolimi lwakhe. Lakho kuyaphambanisa kakhulu kodwa ekade abadala kumbe into izakhamizi zigxile kikho kakhulu zikusola kuma-primary schools lapho kumele umntwana aqalise ukuthi azwisise izifundo eqalise nakulimi lukanina.
Hayi, siyabonga Ndlovu. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye. Bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lawe.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxale siphatha amandla senhlanganiso ye Rural Community Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngokama
namle
Alamhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Comfort Mujekeza umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council kobulawayo. Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Chris.
Kuhamba njani lezinsuku kuma lokho okuthiwa ngesilungu ngama consumer rights abantu baphila njani?
Consumer rights into yalungiswa on daily basis. Akula sikhathi sizafika sithi hayi konke sokho right, but insuku lezi kukhanya kulama challenges especially kuma consumers. Liyananzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngeconsumer kukhulunywa also ngemali, because imali is becomes the common medium exchange between ama consumers lama suppliers of goods and services. So nxa imali ingatholakali, which means enye yamalungelo ama consumers abengagcwaliseki kuhle. So yiyo i-challenge enkulu ethi sihlangana la ngama-consumers, i-shortage yemali.
Nxa sikhangele lona lolu dubo lokusilela kwemali emabhanga, kuyini okwenzakalayo nxa abantu bengelamali?
Okwenzakalayo abantu bengelamali is that ama-shop amaningi zama-provide ama-service sebevuma ukuthi abantu basebenzise what you call plastic money, ama-transaction okuswipe lawa, besebenzise ama-cards. But i-challenge ekhona evele ukusetshenziswa ama-cards akhona, into yokuqala i-banking culture eZimbabwe abantu babengakhabi ne-confidence. So abaningi abanawo even amabhanga, abanamali emabhanga. Kanti ukhumbula ngesikhathi esiyana siza sicinga ukusebenzisa izindola, abantu abaningi balahlekelwa lezimali emabhanga. Kwathi kuqalisa i-USA, amabhanga la wayecharge ama-services amakhulu kakhulu. Kwaso kukhanya ukuthi umuntu uthi ugcine imali ebhenki, uyasuppose la ukuthi usho usupporte ibhenki yakhona, instead yokuthi nxa ugcina imali yebhenki, ibhenki iyakusupporta wena through ama-interest. So into yama-interest yayingasekho, instead kwaso kulama bank charges. So abantu abaningi basebetholakala bengelawo ama-accounts. So even nxa beshopa sathi hhayi uyanyela lizosebenzisa ikhadi lebhenga ukuthi uthenge, bakhuluma ku-population enkulu engela i-account. So uzomtheza ukuthi even nxa kuvunyelwa akukho efficient ngendlela ekhangelelwa yona. Okwesi-two lakho into yama-charges yokuthi uthenga ngekhadi ethiyam charges 60 cents, kusasa ethenga single charge ye 60 cents, sokwenza ukuthi intengo ye-product liyana seyikhwela every day ngenxa yama-bank charges okuthi abantu nxa be-transactor through ama-bank ama-charges akhona ayengezelwa intengo. So at the end of the day ama-consumers la basebekhala bethi thina ayiso choice yethu ukuthi sisebenzise ikhadi, sasifuna ukusebenzisela imali yethu, but nxa sisebenzisa ikhadi sesibanjelwa enye imali futhi akusabaphathi kuhle.
Bona abantu manje bayakwamukela yini khonoko ukusebenzisa i-plastic money yakhona le?
Kulo ukuthi abantu bayakuyamukela, I think umbuzo wokuyamukelwa lowo uyabe ungesisindo nakuzabuzwa kuleyinye option. But le situation sikuyo yena leyathi ngesikhiwa take it or leave it. Nxa ungakuyamukelanga wena imali yakho igcinwa ebhanga, ete ibhanga ikutshele ukuthi okwakathi esimali ayikho lapho abantwana bafuna isinkwa. Nxa sowuhamba usebenzisa ikhadi akusela kuqiniswe ukuthi uyamukele ukusebenzisa ikhadi leli or ukuthi awula option.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubaphe amacebo okuphila ngalesi sikhathi?
Abalaleli siyabathanda njenge-Consumer Council of Zimbabwe. sithona sikuthaza ukuthi kuthenga ngolandelelo abasivakatshele bawu sisithi asiharare Bulawayo Gweru Mtareni Mafingo sixokisane labo sinika namacebo.
Hayi, sibongile ube lelanga elihle.
Alright Gandhi, siyabonga.
Okay, bye bye. Lo ke bekungumnumzana Comfort Mutshekeza, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe. Yebe sixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Senator weMatopo uNkosikazi Sithembile Mlotshwa, yena ohlala eMatopo. Sicubungula impilo yabesifazana abahlala emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo Senator. Umhlaba usanda ukunanza ilanga lamalungelo abesifazana abahlala emaphandleni. Njalo umanyano weUnited Nations uthi kufanele abesifazana bencediswe ngokuchiyeneyo okugoqela inhlelo zokulima lokunye. Kuyenzakala yini emaphandleni?
Emaphandleni emuva nje intwana eziningi isikhandekile. And the empowerment yangkhona kuba ngokuthi imibuye ebantwini isibe le political hand ingani ifuna ukuthi kube empowered kuphela laba abangobohlangothi elithize. Kusuka kube nzima ba lama project uyafica kunje kuthi zibe zinto esiyabe sizibelethelwe asithatha ama-tractor wonala ayenikwe omama. Akula apho kwanganikwe omama bekhaya, anikwe umama wekhaya osapota ibandle ibili. Nde nxa kuyimigodi egolide inikwa omama abekhaya abezegolide esisapota ibadlelipile. So empowerment yangkhona isibe nzima ukuthi ifake phansi ukuthi ikhona empowerment bayikho, ngoba futhi kunjalo akulandelelwa ukuthi kubonakale ukuthi ngemva kwalokho umuntu ukuthi uyakhona uyatshintsha yini. Abanendaba lako kuphela yikuthi bambone ukuthi emva kwalokho umuntu akuniqhubeka kuphela isemhlanganweni egoka izembato zebandela ithile andaba ukuthi umnedisa njani lokho abakuzizinele. Izinto esizinikwa ngamanye amazwe ukuthi zizosincedisa kufanele ukuthi kube nabantu abazazikhangela ukuthi emva kokuthi sizizile okweminyaka emithathu kumbe emzaki ukuthi sincedise njani thina omama, ngoba emva kokunikwa equipment imama ogeta igolide kufanele ukuthi impilo yakhe ekhaya ibithuthukile, abe sefaka umbhoto ekhaya okuthi amanzi babezedonsa amanzi abuye emzini wakhe ukutshengisa ukuthi impilo yakhe iyathuthuka. Manje akwenzakali lokho ngaleyo ndlela.
Kodwa ngezinye indlela ungathi labo abasekela ibandla lezanu PF omama bemaphandleni bona baphila ngcono
lezo kumbe asithi kulokho engikhulume ngakho ngathi mina ngama-trailer kumbe kuyini bakhetha bona bakufunayo nofuna ukunika labo mama be besebesingasabaniki ilozwe ligelele besebengasabaniki umuntu ozakhangela ukuthi kuyabasiza yini ukwenzela ukuthi phela abe ngcono kulalaba abanye abamabandla la angafunekile. Kungafitha balokho bedibeka lokho behamba ngenyawo okufana nayo lokho besikhamanzi khatshana okufanana nalo abantu lokho besenza izinto vele ezifana naye.
Inhlanganiso zezimelelo lazo zandise ukuncedisa ukuba le nhlelo ezijiyeneyo zona ungathi zandile yini ukuthi ziyancedisa kakhulu lapho uhulumente enganelisi khona?
Ziyancedisa kuthukile futhi inhlanganiso siyazibonga okuyomangalisayo ikakhulu kuinto ekuthiwa yini ukuthi exposure omama bebehamba okuthiwa ngama-workshop ufundele eyabimfitshane yamalanga athize khonaphana omama bafunda into eziningi funda kwabanye babo bephinde bafunde from abantu ababeleukuthi bezobafundisa. Ngikhangela kakhulu ngangithi ngiyakhangela i-organization lengayisoma ngo-2009 ukuthiwa ngumama ngumama foundation Matopo. Kumama abaningi nxa sesihlangana ngoba siyahamba babuthelele ngamawadi ngamawadi sifuna ukuzwa ukuthi emva kwalokho esilinike khona imfundiso ezithize ubone ngani ukubonani ngono kwedlula ufana kathi ubone ngani ukusenzani ngono kwedlula ufana kathi futhi ukuthi ngikhona ukuthi ngondeni yakhe kuvulekile sibili ukuthi hayi lokhu okufanele kwenze kuhambe kanje hayi lokhu sokufanele kuhambe kanje ungathi xa befuna ukuthi banothe bakhulume ngezomnotho bakhulume ngokuthi mabathi amatise kuphela bakhulume ngokulima imbhida kuphela ezivandele emfuleni kumbe esikotho hhayi kufuna ukuthi umuntu yabe ivuleke khangele amathuba amaningi kakhulu asithi for instance izimpa emakhaya lapha oba izimpa vele ziningi umhlaba wokujikelela xa ungakhangela ukuthi hambe ngingangingazizwa amatende amatende angabe ebhadalelwa umuntu owafuna or nxa ngingathenga izindiza izindiza ezingabe zibhadalelwa nxa umuntu ezigcina not only for izimpa imitshato imidlalo ini
umntwana oyinkazana ke
umntwana emakhaya oyinkazana uthwele nzima kakhulu ngoba ungathi uyakhangela kakhulu kakhulu laba abantwana abangena emingeni besasebancinyane kuleke labo bavela emakhaya obedlula emadolobheni nxa uthi uyakhangela idisa xa ukhule ekhaya kulezinto ezimbili kungalasambuzi kungalasibasemgomo singalasibasembuzi abadala abakhangelela ukuthi bangathengisa umntwana abo loyinkazana sebebona ngani sebezayenza into engcono bakhe izinto ezedlula lezi babe lesibaya babe lesambuzi babe leyonkinto umntwana wemakhaya oyinkazana uthole nzima kakhulu ngoba ukhangalele ukuthi kuligqobide lokuthi asize abadala bakhe.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa, usenator weMatabeleland South. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Okwamanje ke ke siphumuze ingqondo kancane silalela umculo kaEdwin Hammer, ingoma ethi yona asilamali. Iba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes ithi kayisoze yenze lumsebenzi. Lamhlanje sibe lengxoxo lowayengumsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Sam Siphepha Nkomo, ngokusuka kwakhe kubandla leli esiya kwele Zimbabwe People First. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.